Umzali olomntwana oqede ugrade 7 entabeni primary school kobulawayo unkosikazi Fikile Gumede uthi umntanakhe wehlulekile ukuthola indawo ka form 1 ngoba isikolo sentabeni salile ukumupha ama results akhe.
Umntana nami ubesenza ugrade 7 sokasayanga ku form 1 bamncitshile ama results akhe bathi khona khona kade kubhadalwa imali, so mina imali yakhona kangiyilayo, angazithi ngenza njalo.
Omunye njalo umzali unkosikazi Thoko Nyathi uthi lo wakhe umntwana uncitshwe ama results eCoglan Primary School ngoba elesikwelede.
Abantwana babanjelwe ama results, bafuna ama results ukuze angene ku form 1. Manje kulezi korede esikolo ke kufunakala le clearance ukuthi angene ku form 1 akusayenzi. Mina manje ngilomntwana wase Coglan manje ubanjelwe ama results kakangena esikolo, ukuze ayengene esikolo ke sokufunakala ukuthi ibhatalwe.
Umbalisi ofundisa kwesinye isikolo okhethe ukuzibiza nguMiriam Siwela uxwayise abazali ukuthi babhadale izikwelede zabantwana ukuze bathole ama results abo. Uthe abafundi bebevunyelwa ukufunda bengabhadalanga ngenxa yokuthi uhulumende kavumeli ukuthi abafundi baxotshwe ezikolo, kodwa ngenxa yokuthi sebephuma kulezo zikolo kumele bahlawule izikwelede zabo.
Thina lapha esikolo ama results abo grade 7 laba bangabhadalanga siwabambile ngoba bale skorede ezenkulu kakhulu. Abanye babo babengavele bengabhadali ifees from grade 1 sasingabaxoshi ngoba umthetho sithi singabaxoshi, kodwa khathesa ama results wabo siwabambile kwenza ukuthi baqale ba clear izikwelede zabo zonke, then sesabapha ye clearance letter etshengisa ukuthi aba oil uthoyithe ngapha esikolo, nalapho isikolo abayayiso bayamukele.
Ilunga le school development committee umnumzana Nkosana Ndlovu ngomunye laye oveze imbono yakhe phezulu kwalolu daba.
Yebo, abantwana abaphiwanga ama imiklomelo yabo eka grade 7 lokhu kudalwe ukuthi isikhathi sonke lesibevunyelwa ukuthi befunde bengabhadalanga, njalo bebesebenzisa indleko zabo kade bezisebenzisa lapho kade kuyizinto kuyimali yathi bhadalwa ngabanye abantwana. Ngakho ke singathi siya kukhangela into ebisenzakalayo ukuthi imali le kade ibhadalwa ngabanye abantwana kade siza laba abanye ababengabhadali, yikho besebavumela nje njengoba uhulumende kade engavuma ukuthi abantwana bexoshwe ukuthi befunde. Kodwa khathesi ngenxa yokuthi kunendleko eziningi ezibe khona kufanele lawo bephume bebhadele khona bezasiza abanye laba abasalayo esikolo, lokuthi lokhu abebeyikho bekusebenzisa kube izinto esezibhadalelwe.
Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo yehlule. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.